soku izika disenda baku VOA Ndebele.
Livuka njani izulu kandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngomvulo mhla ziku 27 Mpandula 2021 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, umgcinisihlalo webandla leMDC Alliance unkosazana Thabita Khumalo ulandula imbiko yokuthi usehlamukele ibandla.
Indaba nansi, ngiyazi ukuthi lonke liyazi ukuthi ngiphathekile, njalo bengicela ukuthi ukuphatheka kwami akumelanga kube yindlela ezasetshenziswa ukuthi iphambanise umkhankaso wethu.
Kambe amabandla ezombusazwe azadobha okuncane na kukhetho oluzayo esigabeni seMandebeleni.
Abantu bakithi abasukumi ngobuningi babo bayebhalisa kungenxa yokuthi ukhetho njengendlela yokuguqula impilo siyalahlekelwa isizotha.
Ohlala kwele Melika edabuka eZimbabwe umnumzana Jerry Thwala Jackson uphathisa umhlabeleli uSikhosana Buhlungu.
Kanti ke futhi singakhohlwa ukuthi kukhona ababengathi bamdlepha bamkhuluma kabi, ngakho bekudinge ukuthi lathi isime ngakwenxa yakhe simlwele.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Isihlalo webandla leMDC Alliance unkosazana Thabita Khumalo ulandule imbiko yokuthi usehlamukele ibandla. Kubikwa kulamanye amalunga ebandla athi unkosazana Khumalo ukhanya engahambelani lokwenzakala ebandleni leli okungaqanjwanga. Njengesibonelo bathi kumaviki amabili kuze kwenziwe umcimbi kobulawayo wokunanza iminyaka engamachumi amabili lambili leli bandla labunjwa, owawukhokhelwa umkhokheli webandla umnumzana Nelson Chamisa, unkosazana Khumalo wayengekho. Kodwa uMakhumalo utshele iStudio 7 ukuthi elokhu esekela ibandla ngokugcweleyo, kodwa ibuthi nje ubengezwa kuhle emzimbeni, yikho engadidizeli njengalokhu okumele kwenziwe ngumgcinisihlalo webandla ngalesi sikhathi ukhetho soluseduzane.
Hayi, ngiyabonga umbuso wakho omhle kangaka. Indaba nansi, ngiyazi ukuthi lonke liyazi ukuthi ngiphathekile, njalo bengicela ukuthi ukuphatheka kwami akumelanga kube yindlela ezasetshenziswa ukuthi iphambanise umkhankaso wethu. Ngicela ekuZulu ukuthi ngiphathekile kodwa sisebenzeni.
Ibandla lona limi njani okwakathesi, kakhulu sibona okokudonselana okwebizo lokho okuthiwa lingathathelwa ibizo lebandla?
Akusadingi ukuthi sizitshaye izifuba ukuthi umkhankaso wethu silungiselela ukhetho luka 2023 lapho esesiyakuyabhuqa khona izanu umi njani, ngoba owethu umkhankaso ngikhuluma kunjenje sivalwa sokuthiwa sesiya ku-lockdown ye-COVID. Kwakungayisiyo lockdown yokuthi umkhuhlane usumemetheka, yebona yeukho nasibili, kwakuyi-lockdown ngokuthi basebebonile ukuthi sesingenile kuZulu, njalo uZulu laye kuyaphendula. And isibonakaliso ngokwenzakalayo e-Tweedgold, ontanga baphuma ngobuningi babo sebesiyadinga izithupha ukuthi labalungiseli bayirejista njengamavota. So izani kwabethusa khona khwana, so khonkhwana umboniso wokuthi kuvele lapha phansi izani hamba phezu kwamaqanda, thina sihamba sibhampisa amaqanda etareni njengetennis ball, ngoba abantu phandle umfana omncane bamfuna ngamehlo abomvu. Endabeni yebizo, ibandla leMDC libandla likaZulu, ibandla likaZulu liqondiswa nguZulu embonweni eyabe imele ihluze lemigoqo meli yezwe. Ibizo lokuthi MDC Alliance kalivelanga kubaba upresident wethu Advocate Chamisa, hayi, ibala lokuthi MDC Alliance lavela kusinqumo esaphumayo ngo-2014 Congress yethu, ubaba uMui uDokotela uTswandirayo wayenguye upresident umuntu wethu esaphila kwavunyelwana ku Congress yeMDC ukuthi ngo 2014 kakuhanje phandle kuZulu kuye banjana phandle bonke abalimbono yenguquko sithi nxa sesibambene sibe ngumuzi omkhulu iBig Tent ngesikhiwa senza njalo sithi sesiyimuzi omkhulu onjengowesithenjini bese sisiba amabandla abona bona singaphathisane ekukhiphini laba bahuquluzi bese sibambana yikho kuzalwa kwe-alliance sengitsho njalo kanti ilizwe silitshintsha yiliphi nalokhu engazalwayo ngathi kunathi kokhola kwangena amanye ama-drink atshiyeneyo ozibani ofanta opepsi obani bani azange ngizwe ucoca-cola etshintsha isithi ikhoku lana esembhodleleni namanzi lawana sokumele siwatshintshe ngoba kuthiwe khona ikhoku leyaso yethu nxa ibizwe naleli elithi MDC alliance kumele litshintshwe uZulu uzasitshela ukukwenza
unkosazana Thabita Khumalo ngumgcini sihlalo webandla le-MDC alliance ubekhuluma ecingweni le-studio 7 ebobulawayo olwedluleyo lomnyaka ka-2018 ibandla lezanu PF lenza kuhle esigabeni seMathebeleland South lapho umongameli Emmerson Mnangagwa athola khona amavoti awedlula akamnumzana Nelson Chamisa umkhokheli webandla le-MDC Alliance ngenkulungwane ezifika phose amachumi amabili 17,000 ngoba kwavota abantu abalutshwana kakhulu esigabeni lesi kunye lezinye izigaba zeMandebeleni njengoba ukhetho solusondela sixoxele ngcwethi kwezombusazwe umnumzana George Mkhwananzi saqala ngokumbuza ukuthi ubona beza kuba banenganyana na abazavota kukhetho oluzayo kulokwedlula olwedluleyo
ukuze kube khona idlabo zane lokufuna ukuvota ebantwini kufuneka kube khona into elilukuluku ezokwenza ukuthi abantu bafise ukuthi ukuvota kwabo kudala umahluko uma becabanga ukuthi ukuvota kwabo akuzokudala umahluko basuka bangakhuthazeka ukuthi basukume khona nje ukuyabhalisa uzananzelela ukuthi indaba isuka khona ekubhaliseni khona lapho ku-registration abantu bakithi abasukumi ngobuningi babo bayebhalisa kungenxa yokuthi ukhetho njengendlela yokuguqula impilo siyalahlekelwa isizotha abantu abasaluthatha ukhetho njengento engawudala umahluko empilweni zabo ngoba bayakubona mihla namalanga kuyavotwa kodwa kakudaleki umahluko so lokhu kusuka kubenze balahlekelwe lilukuluku lokufuna ukuyavota bekungaba ngcono uma kusiba khona into ethembisa sayo kulabo abakhankasayo kumabandla aphikisayo yikho lokwathi kungabafaka umfutho omtsha ukuthi ukuphuma kwabo besiyavota kube nomahluko kulokho esesike sakubona kuminyaka edlulileyo uma sibheke kulabo namhlanje asebethe bavela egcekeni ukuthi bafisa ukuthi basekelwe ngokuvota kubukeka sengathi izingqongqolo kulokuyizo lezi ebezivele ezikhona kukhetho ledlulileyo izanu nayo iMDC okuyizo ezehlulekileyo ukuthi zinika abantu bakithi umfutho ukuthi baphume ngobuningi bayo babo bayovota bese kusalela ke amabandla anjengabo MRP noma ke abakhona kukhetho ledluleyo kodwa siyazi ukuthi kuyakhulwa EFF siyayibona iminyaka ngeminyaka ma kuvotwa ibonisa ukukhula so kungenzeka ke ukuthi yamabandla anjenge-MRP mhlawumbe nayo izap noma azanga enza kahle kukhetho lwedluleyo kungenzeka ukuthi kuzofika manje kukhona umlayezo omutsha abawulethe ebantwini ongenza ukuthi bakhuthazeke bafune ukuyavota ngoba kusobala ukuthi izanu le-MDC azitsho lutho emntwini wesindebeleni ekuthini bayavotelwa noma bavotelwa
wona amabandla aphikisayo ungathi nxa ukhangele isimo sawo kathesi ubona ngani azaba lomehluko na kukhetho oluzayo.
Ngithanda ukuthi ngibhekisa amehlo akho ekuthini iMDC ayise yilokho ekade ikho khona ngokuvota okupheleleyo ka-2018 lapho ekade iMDC Alliance lelo gama esivele silithathelwe iMDCT ebikhokhelwa nguThokozani Khuphe kodwa yabuya yakhokhelwa uMonzora usewathethe wonke womabili lawo maphathi wafukamela. So asikalazi le bandla elizo khankasa likhokhelwa nguNelson Chamisa. So lokho ke kusuka ke kwenze abantu mhlawumbe nasezingqondweni zabo kube khona ukudideka okuzokwenza ukuthi isivuno abangasithola okhethweni sehle udla lokho abakuthola ngokhetho lwedluleyo. Ngamafeature ngathi kukhona ukusanganiseka engqondweni ukudideka i-confusion kubavoti ngoba kungabacacela ukuthi lezi nkunzi ekade zingqikelana imihla namalanga kusukela ngo-2000 kumi njani kulolu khetho esilubhekileyo.
Umnumzana George Mkhwananzi yingcwethi kwezombusazwe ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ese-South Africa.
Zalezela manga phakathi komnyaka.
Abelele usikhosana buhlungu odabuka enkayi usephathiswe ngabantu abaningi ababuthelele impahla yokwakha ebalisa isamende lokunye. Omunye wabamphathisileyo baphinda bamela lapho abanye bemhlukumeza besola ingoma yakhe ethi dlala ntethe ngumnumzana Jerry Twala Jackson ohlala ngapha kwele Melika. Sixoxelayo ukuze sizwe ukuningi ngalolu daba.
Imsakazo ukwenza sisukumele ubaba uSikhosana simphathise ukuthi umculi omunye osuka esigabeni sangakithi ngapha kanti kubalulekile ukuthi singabantu siphathisane sisukumelane sincedisane sixhasane ngazo zonke indlela. Kanti-ke futhi singakhohlwa ukuthi kukhona ababengathi bamdlepha bamkhuluma kabi ngakho bekudingeka ukuthi lathi sime ngakwenxa yakhe simlwele simphakamise njengomuntu wakhe kithi singabukeli ephathwa kabi.
Kuyini osowakwenzayo ngokumphathisa ikakhulu ngangapha kwele Melika?
Msakazi, kunzima ukuthi ngikhulume ngokuthi kuyini engamenzela khona njengomuntu. Ngibona ngathi lokho yinto nje singayishiya injalo nje sithi nje hayi samsiza umuntu ngalokho esamsiza futhi sasisiza njalo lapho esigijima khona lapho sihamba khona siyamkhumbula sizame singamzamela khona. Kodwa oqakathekileyo ukuthi nje silandele umculi wethu sithenge umculo wakhe siwudlale ezindlini zethu kumbe noma kumabhizinisi ethu kuyamxhasa njalo lokho.
Kukhona yini olokhu usakwenza ukumphathisa uSikhosana?
Baningi abantu abamsizalo aba, aba waba lami ngomunye kodwa ke oqakathekileyo ukuthi njengoba evele ngumuntu esiphila laye lapha community yethu vele kuzafanele sihlale sisizana asikho isikhathi sokuthi hayi akumiwe lapha kuzahlala kunjalo. Njengoba ngijilo angeke size sihambe sikhuluma ukuthi ngiyenzele ubani lokho ngiyenzele ubani lokho kodwa nje angithi mina vele sizahlala simxhasa njengoba umbona ekhula esiya phambili siyabe sikhangele lapha ahambela khona lokuthi yini ezingaba izidingo zakhe esikhathini esithile xa silakho esingamenzela khona bese sikwenza akusoze kume lokho as long as esaphila.
Umnumzana Jerry Twala Jackson uhlala ngapha kwele Melika. Uka ugatsha lwezempila kahle lubika ukuba kulomuntu oyedwa nje kuphela obulewe ngumkhuhlane we-COVID-19 kwabanjwa igciwane le-coronavirus abedlula ikhulu 120 abafika phose ingxenye yabo babikwa bebanjwe leli gciwane ezikolo asebehlatshwe ijekiseni ye-COVID-19 sebesedlula izigidi ezinhlanu i-5 million. Ilizwe lithi kumele kube labantu abedlula izigidi ezilitshumi 10 million abahlatshwe ijekiseni leli ukwenzela ukuthi linqandwe igciwane le-coronavirus.
Lo ngumsakazo we-Studio 7. Sisakaza eZimbabwe, lisizwa siphuma e-Voice of America at the Washington D.C.
Okwamanje wezikhangelo eziphuthumayo zivela kumaphephandaba atshiyeneyo. Iphephandaba le-Chronicle lilodaba lokuthi abalimi besigaba seMatabeleland South baphakathi kwenala ebangelwa ukuvuselelwa kwenhlelo zokuthelelezela nguhulumende. Iphephandaba le-Newsday lilodaba lokuthi kulokuqokozela lokulwa kwamaxuku amabili ebandla le-ZANU-PF elisekela umongameli Emmerson Mnangagwa lelinye elisekela umnumzana Constantino Chiwenga umsekeli wakhe kukhetho lwama-district olwenziwa elizweni jikelele. Okwamanje sengilithiya ezandleni zenu lina abalaleli bethu kumbiko olisithumele nge-WhatsApp.
Salibonani ku-Studio 7 lonke umhlaba wonke jijikelele linjani bo khona nathi. Hayi siyabonga lapho uhulumende usenzele into enhle yokuthi sithathe izithupha ngoba ngengabona ngale side la komtshina ngale kuthatha umgogo olesizukulwane lesizukulwane ugogolwana wathatha impela ngoba engazazi ukushithi ngabe lawo ma 80 years ngugogolwa. Engaze bele isithupha engaze bele bed wathatha ukudla zange bele imbuzi abantu abakhe bebengaze bele namali ezithupha bathatha. Hayi kube kuhle impela ngayibona baqhubeka kuhle hayi akuzange kube lokuthukethe izwana lokuba khona ini. Hayi siyakubonga lokhana kakhulu sitshayeliswe impela basebenzi kade besebenza impela nabantwana abasebenzi. Welcome ngapha kubathu bani u-Ward 7 lo. Hey ngihlale ngikhala ngaye lo. Problem bonina nje kade besebenza kahle sekubuya ngapha ku-Ward 7. Sokufanele siye siyothenga sisithenga ama affidavit lawo. Sisithenga sesidula ama photocopy sesihamba siya ku photocopy ezikolo labo kunomtshini ekhumbula high school ama-photocopy se-photocopy ekhumbula imtshina yabo liyana ishida isasebenzi yona isebenza i-dizzing nje kuphela into engiyibone lapha hayi ayinhlanga labana abasasebenzi ngendlela eyiyo ngoba uhulumeni usikhiphele ukuthi sizoholiswa kuzokuthiwa hamba uye etsholotsho kanti itsholotsho angidiyona lephumule phoma ngabe sengithunywe etsholotsho futhi into yenza abantu bona bengabe lezithupha bengabi namabhedi yikuthi etsholotsho zahamba kuyofunakala ufakazi awulayeli imali yokugibeza abafakazi awulayeli imali yokuthi ugibele uye ebutsholotsho awulayeli imali yokuthi ufike ubhadale sebebuyile sebekhitshiwe sufuna ukuthi uyabhadaliswa into abayenzileyo irong ngeke ngibaqa ngoba kade ngibabuza ukuthi kanti wena ungubani kanti ungubani babuza yebo ngiyabazi impela ngibabonile kodwa hayi into abayenzileyo hayi ayinhlanga ogogo beze bekhipha izinkukhu zabo kodwa kuthiwe singadizi kodwa emasebenzi njalo uzawuthini ngoba ufuna into yakho wena kodwa uzothiwa ugogo sekubona nangugogo sithi hayi ngizame ukuthi ngikhiphe inkukhu ngizame ukuthi ngikhiphe lokhu abantu abantwana bami belungile ugogo wenzela abantwana bamntwana bakhe kayenzeli yena uright khona lokubona abakuboni konke khona lokhu ugogo uhleli uze ubuhlungu ngabantwana bamntwana kodwa yena abuya ngaphethe ugogo azokhipha ngaba lesesikolweni bafuna lokhu into eyenziwe ikhumbula hayi ayinhlanga eyenzekela ikhumbula ayinhlanga ukuthi abantu nje bayobhadala ama-photocopy bona balawo umtshini we-photocopy kufana abantu bayobhadala ama-affidavit lawa sefunaka setholakala kulaba besikolo ekukhumbula bawathethe ngaphi isimanga into
engimangaze kakhulu njengisiba lokumangala kakhulu ngathi hayi mase kuphilwa sokuthi kuphile so ke hayi uhulumende siyambonga indlela senzele ngayo ukuthi azosincedisa ngapha kodwa asambongi ngendlela abantu sebeyenze ngayo akusabongeki lokho sokukubu ngoba bayakhala abantu abantu abaningi abayenzelwa ngisijahile sijahile sijahile bayaphuma so into abayenzileyo hayi ayijabulisanga hayi ngiyabonga mchiyeni lolo
yalibingelela ku studio 7 basakaza abafuna ukuthi ingene kubalaleli engizwa bakhuluma nge MRP bethi kati MRP abasayiqedisisi ngokuthi yona ithi ifuna ukulwela ukuthi ilizwe lesihlukane but semangala sidinga ama sidinga amavoti kathi ke nje emuntwini nje owazi ngokwehlukanisa kwelizwe kumbe ngepolitiki kahle kahle kathi yona iMRP iza lehlukanisa njani ilizwe ingela ingazange ivote ivotele angithi uze yehlukanise ilizwe ukuthi ithole amavoti ebantwini amavoti ngabantu ababesima layo layo so ngeke ifune ukwehlukanisa ilizwe kuphela without a vote kumele iqale ivote iMRP ayisikuthi yona ifuna ukuvotela kubusisi yathi umqondisi esikhathini esiningi ukuthi abanye abantu nje baphuna ukulahla abantu kodwa iqiniso belizwe belazi ikakhulu bona laba abangabama MDC ayisikho ukuthi uvotele ngapho ukuthi uvotele iMRP uyafoswa umuntu ukuthi asuke ku-MRP omunye omunye azikhethele lina nxa kuyukuthi lina lizwisise MDC ozwisise MDC kaye ku-MDC oku-MRP ku-MRP sazezwa abanye abantu bakithi bekhuluma enye into eyaze bephongeyala iqiniso elisegcekeni uyazogawule baningi kakhulu emhlabeni yazi laba abalandela MDC abantu bakithi landelana MDC yaseyaleyalisanga liyekuhla linanti liyadla ekhona kulokhu elingenela abantu lifuphambule abantu eqinisweni abantu bakubona ukuthi siyancindezela khonapho umuntu uhlize abantu bakhe khonapho omunye umuntu abekhulumisa ekhaya abantu bakhe basegoli thinize ngelapho kodwa nokuloku sithi hayi iMRP njani njani iRMRP votelani MDC 20s kuyine kwenzile MDC nge-20s kuyini ngoba kathesi kunje kobulawa igcwalisa abantu bangaphandle yabanika izikhundla wayengazangithatha abantu bakobulawayo MDC ihlulekile ehlulekile akule yalitshengisa ngomama umakhulu angazi ukuthi alibonile njani umuntu angathola ukuyithuka ehluthukela nje kuphela sehlehlamukelwa kwakithi kanye alehluleka ukuzimela ngokwakini yini alehluleka ukuzimela hhayi bantu bakithi bantu besindebeleni elani ukuthengisi hhayi elani ukuthengisi ma
ya ngisukume ngokubingelela abantu bakwamthakazi bonke bingelelani nama-DJ lapho leli sinikeza izindawo hhayi ngithi nami ngifake uvo lwami kulaba abantu abagxekayo yagxeka liyabona ukuthi abantu abalaba beharale basilethela amashona laba ama-MP bathi othi livotele ukuthi kube into zakithi kuphela sibe namakhansila akithi sibe nento zonke zakithi hayi khona ukuthi ube nekhansila lesiswini lesitshonene ngayefuna ukukhuluma lawo ukuzomete ukukhuluma esitshone noma ungezwa noma usizwa ngenkani alike nilekele abantu laba beharale bakhona abantu bathi yabakwazi umthwakazi kuthiwa i-MRP ifunani ifunani ivotele kumakhansila ivotele kumameyarazi ya ibini kumangwayeka ibini kumalokuzeni okunye lokho kodwa amakhansela lapho amakhansela lapho sikhathele lapho amakhansela lama-MP no kume emadebheni vele kumele belokhu jamisa izanu jamisa kuyafana le nto le ujamisa wayefuna ukubulala umakhupheleekibo le alikhumbuli liyakhohlwa futhi amandebele inkinga le bantu bakithi bakomthwakazi dwa kukhohlwa usinenini ukhuphe usinenini babesibiza umgaba esibiza kodwa asifundanga sinenini umakhuphe befuna umthisela endlini bethi yizwiti kuthiwa yini kuthiwa umthengiso lokuthiwa yini igama lakhona kuthiwa yi-disident undothiwa yini sinininini sinininini ade besibiza bethi watwathi singamahuhu kwakume i-cockroach watwathi into zabo besibiza amagama odwa vele kwakuwrite wathi abantu bebulawa ngesikhathi segugle uyabona into yakhona yonke kodwa lokho libhizi lihame ngabantu bakithi aliye ndivuleke indlebe aliye ndivuleke lihlukane lalaba abantu laba lizoba right beka wafaka kobulawa oshanisa ababangenze ngakhona ubulawa kasanikiniyeki wabona sebekhona i-territory sebeyibambile sebekhona ukuthi bevotele umuntu ngobuningi abayibobona lina selibancedisa futhi besenza zonke into beganga no abahambe laba abantu labo singabavoteli umuntu uyamsusa ngestyle umsuse upheka ngokungamvoteli simple
Studio 7 linjani
Studio 7 hayi mina ngiyalibingelela ilapha ekobulawayo endaweni yasetshabalala okokuqala ngithanda ukubonga upresident wemthwakazi Republic Party ubaba umoyo ngaphezu komsebenzi omkhulu kangaka awenzayo esenzela abantu bakibo emathebeleleni okuyikuthi sile mnyaka mbona lowo mnyaka ungaba ngumnyaka wesi-3 okuyikuthi-ke ubaba umoyo usebenze kakhulu phezu kokuthi avule abantu bemathebeleleni amehlo
njalo osho kusenza lebandla elibusayo lizizwe likhathazeka kakhulu ngemo ngendlela okwenzakala ngakhona emathebeleleni ngendlela abantu asebekhuluma ngayo asebelandela kakhulu ngayo indaba ibandla leMthwakazi Republic Party according to imisebenzi eliyenzayo esiyibonayo kuground ngikhulume kakhulu ngamabandla ezembusazwe aseshoneni lebandla leMDC lebandla leZANU PF ngamabandla asinindezele kakhulu emibusweni khuluma ngeminyaka emithathu sasuka kuma election ibandla leMDC abantu balivotela besithi bafuna ukuletha inguquko kodwa inguquko yakhona asiyitholi esikutholayo nje emathebeleni ukuncitshwa imisebenzi lokungaqhathwa emakhampanini lokungenisana bodwa abantu besishoneni so kuyinto esihluphayo kakhulu ubaba umoyo othi maye khuluma asuke ekhulume egcila kakhulu endaweni yokungatholi imisebenzi kwabantu bemathebeleni abantu besishoneni bese bevuka besithi bona ubaba umoyo ule tribalism kodwa i-tribalism yakhe kuyikukhuluma iqiniso ngoba iqiniso elizweni leZimbabwe lingafunakali so hayi ngalamazwi-ke ngiyalibonga kakhulu bobaba uNtungameli Nkomo labo bonke obusakazi abasisakazela imisakazo yethu yeStudio 7 ukuthi le audio bengicela ukuthi ngayiyafundwa izwiwe ngabantu bonke beZimbabwe ukuthi labo bonke abakwaMthwakazi abasagijima ngaphansi kwamahloni ukuthi yekelanani lento zempumalanga yekelanani lokutshona lisiyayelisa inkomo zakomakhelwane ezenu zigcwele iganga zingelabelusi ukuthi buyanini libambisane lobaba umoyo sibe niyimbumba silweleni ilizwe lakithi sibambene ngethemba lokuthi siza kulungisa abanye nyakwazi bafuna ukubuya sokuvuthiwe bese besithi bona hayi thina sasingacatshanga sasinikanje kanje bengasaqedakali kodwa sikufunayo ukuthi kathesi ichansi sesekhona ithuba lisesekhona lokuthi abantu bazimele bengacatshi ngamanye amabandla ababuye bezoba ngaphansi kwebandla leMthwakazi Republic Party benze lokho okwenziwa ngabanye ukuze ilizwe libuye nyabo
lawo bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. KuzeMelika, ilunga ledalele Senate uNkosikazi Elizabeth Cheney wavotela ukuthi owayengumongameli welizwe uDonald Trump athoniswe, ubikwa esethole usekelo lukamnumzana George Bush owayengumongameli welizwe ngemva kokuba amanye amalunga ebandla lama-Republicans asekela uTrump esemhlamukele phambilini kokhetho oluzenziwa kumaviki ambalwa alandelayo. Utheni ngomunye wamalunga ebandla lama-Republicans osethwaliswe nzima ngabasekeli baka-Trump. Lokho kwenzakala abanye besithi usekelo lukamongameli Joe Biden luya lulokhulu sehla ngenxa yokususa amabutho elemelika kwele Afghanistan akwenzayo. Sixoxe lengcwethi ecubungula ezombusazwe umnumzana Raphael Mthombeni ngalolu daba.
Hayi, mina ngubona kwamudaba lwe-Afghanistan lungathi ludabule abantu phakathi khona lapha America lapha. Abantu bayavuma ukuthi kufanele ukuthi impilo yana kufanele ukuthi ibe ngabe isiphelile ngoba kungeza ke kuhlalwe kusempini umjokotsho kuze kube nini. Bese kusiba nje lokulukhophe nyanyana okuncane kono lokuthi kuphunywe njani lazi kwathi sekuzaphunywa khona laphana kwafa amanye amasotsha la adutshulwa laba abazibulalayo ama-suicide bombers lana. Ilukhophe kuphela olukhona kodwa kukuthi kuphele kuphele njani kuphele nini. Mina mbona ngathi upresident wenza kuhle ukuthi ama-Democrats angakusebenzisa khona lokuyana angikholwa ukuthi kungamenza aluze kakhulu ngo-2022 kulo umnyaka ozayo ngoba abaningi bavuma ukuthi kufanele ukuthi impilo yana iphele ama-Taliban abuyele azithathele umkhumbuzo wabo bazithathele ilizwe labo ngoba akuloba ungaze kululuywe njani akuzoze kuphela.
Umnumzana Raphael Mthombeni sizala neseZimbabwe esihlala esigabeni seTexas ngapha kwele Melika. Singakagqibi uhlelo lwanamhlanje ke sikhangele ezinye zenhlobo zendaba ebezikhokhela. Umgcini sihlalo webandla le-MTC Alliance unkosazana Thabita Khumalo ulandula imbiko yokuthi usehlamukele ibandla. Kambe amabandla ezombusazwe azadobha okuncane na kukhetho oluzayo esigabeni seMathebeleland. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo nguChris Gande. Ngisithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe ngo-half past seven ntambama. Abanganelisanga ukuzwa indaba bazethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku www.voandebele.com.